isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba esilethelelwa muntu kameni inkomo wonke maviki. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga sowesifazana obotshwe sekuthezwa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu. Amapolisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4. Iningi likhuza umsolwa, abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo. Uthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha esaziwa ngokuthi postnatal depression. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo udokotela Mbongeni Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Ngiyabonga kakhulu mfowabo.
Ulubona njani lolu daba?
Kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka zigcine ngathi ziyalahleka zingasebenzi kahle kuyatholakala ye and then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe and then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi ebhebha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi siga bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na maso kwenzakale isiga esinjalo then uzofuna ukuthi athathwe ahambe ayenziwe i-assessment indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe yisifo lesi selokhu zeni postnatal depression or lokhu zeni kukhona abathi puerperal psychosis. Puerperal psychosis sikhuluma ukuthi i-puerperium yi-stage from umuntu esanda ukubhebha kusiyabamba amaviki ayi-6.
Ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani?
From ukuzithwala to ukubhebha nxa umuntu esezele esephephile esethola umntwana amasonto okuqala amaviki okuqala la isithupha i-6 i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puerperal locusin psychosis and then i-puerperal psychosis yabe kuwukuthi umuntu ongumama ozele umntwana and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo akamfuni and then engakhona ukuthi amlokhuze amkhubaze amlimaze nayalo kumncelisi engamncelisi kanje into ezinjalo engamumisi yizimpawu lezo ezikhona and then umuntu ebesesuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem abantu abaseduze naye abaraundi bazobona ukuthi no i-behavior yakhe itshintshile maybe kasalali kaziphathi kahle kagezi kakaminwele kagqoki kahle into ezinjalo yizimpawu zakhona ezinjani ezihamba phambili and le into iba nesigaba sokuthi khona kusukusela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka uma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha kwe-HIV esibiza khona nge-puerperal locusin psychosis because le postnatal period nayo ine-period inesikhathi sayo.
Amapolisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha. Umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana?
Singathi okokuqala nxa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa and ma eselatshwa kufanele ukuthi ayelatshwe okufike kuthini amaphilisi awaphayo abampha wona ayamgugula ekhona ukubhiheva ngendlela enormal. Suke lapho futhi siphuma endabeni yokuphanana amaphilisi kukhona okokuthi khona izihlobo that eziseduze naye zime laye lowo muntu zimncediswe.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela siyabonga.
Angibonge lokhu zenkokanko.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba sixoxa lodokotela Mbongeni Moyo. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamilinkomo. Oh.
I'm not a fool.